Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanye njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Nhlolanja 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ukusola uhlelo lwemunu munu scholarship ukuphambana lesisekelo sombuso welizwe. Kulabantwana abane abafele emoteni abazivalele kuyo bedlala eHopeli Zone 1 eHarare, lapho amapholisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini yasebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamashumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo eluntu zithi umbiko owethulwe ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga esola uhlelo lokubhadalela indleko zezifundo olwemunu munu scholarship uphambana lesekelo sombuso welizwe. Lolu hlelo lwasungula ngabenhlanganiso yabantu abathandana ngobulili bunye, Gays and Lesbians of Zimbabwe, ngehloso yokuphathisa abakulolu hlangothi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Embikweni wakhe lo uChiwenga uthi akuna kolishi elizavumela ukuba uhlelo lokufundiswa kwabantu laba luqhubekele phambili. UChiwenga uthi ukuthandana kwabo akuvunyezwa ngosiko lwesiKristu ngoba eZimbabwe lilandela ukholo lolu. Lokhu kusolwa ngabakunhlanganiso ezigqugquzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu besithi akukho kusisekelo sombuso welizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe NGO Forum uMnumzana Hubert Mandinde uthi yikuphosisa ukuthi eZimbabwe lilizwe lamaKristu kuphela esithi isisekelo sombuso sinikeza wonke umuntu amalungelo afanayo.
We are concerned by the statement issued by Vice President General Constantino Chiwenga.
Khathazekile ngamazwi kamsekeli welizwe osola uhlelo lolu. Okumangalisayo yikuba uhlelo lolu luyasolwa kodwa luvumelela abantu laba ukuba bathole ilungelo labo lokufunda.
Kodwa abokholo lwesiKristu basekele uChiwenga besithi umbhalo awubavumeli ukuthi abantu bathandane ngobubili bunye. Lokhu kuthiwe ngumfundisi Simbarashe Maringosi othi bayazisola inhlelo zonke zabantu laba.
Yinto esingayikhuthaziyo, yinto engafunwa nguNkulunkulu njengesonto ngasonto esiyikhuthaza. Ngoba iBhayibheli likubeka sobala kusegcekeni ukuthi ngasonto ekhuthazwayo, eSodoma leGomora wabhidlizwa ngenxa yendaba yona le. So kumele siyane lakho.
Isiphathamandla senhlanganiso yeGays and Lesbians of Zimbabwe uMnumzana Chesterfield Samba utshele iStudio 7 ukuba eZimbabwe kabakhululeki ukupha umbono wabo njengenhlanganiso.
Angikabile mvumo yokukhuluma, angenelisi ukukhuluma ngodaba lolu.
Unkosikazi Gumisa Ibhonzo okhokhela inhlanganiso ye-Transmart Trust laye uthi bayesaba ukupha imbono yabo phezu kodaba lolu. Uhulumende weZimbabwe kusukela ngesikhathi sikamuye uMnumzana Robert Mugabe wayevele ehlala ebathuka abakuhlangothi lwempilo kuthandana kwabantu bobubili bunye ebafanisa lezinja lengulube. Imithetho yeZimbabwe kayicaci ngokuphila kwabantu abathandana ngobubili bunye kodwa kayivumeli ukutshadiswa kwabo emthethwandaba loba emacaweni. Uhlelo lwemunu munu scholarship olokubhadalela indleko yezifundo indawo zokuhlaba emakolishini lakuma university lwaqala ngomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
kulabantwana abane abaphele emoteni abazivalele kuyo bendlala eHopeless Zone 1 eHarare lapho amapolisa athi basuke baphelelwa ngumoya wokuphefumula. Abathathu babo bebeleminyaka yokuzalwa emithathu njalo babalisa uAllen Busiri, uKudzaishe Tsuro loAshley Mato. Owesine nguAnotidaishe Mutize obeleminyaka emine. Esikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi abantwana laba bazivalele emoteni yohlobo lweToyota Chesa ngehola lechumi lambili 12 o'clock emini baze batholakala ngumnikazi walimota ngehola lesikhombisa 7 o'clock ebusuku sebefile. Uthi ukuzivalela kwabo kwenze baswela umoya wokuphefumula. Ukuthi babonakale phakathi kwalimota ngesikhathi bedingwa bekungelula ngoba amafastela ayo ebependiwe. Ingozi ezinje zivamile ikakhulu kwelemelika ngesikhathi sokushisa kwelanga. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeMoto Industry Employers Association of Zimbabwe, uMnumzana Abednego Bebe.
Okwakuqala, umntwana omncane bakufanele futhi sibajayeze ukudlalela emotini ngoba phela kuningi okwenzakala singaboni ingozi le esikhuluma ngayo kathesi. Isekasonto enhle emntwaneni, especially umntwana omncane. Kwesi sikhathi kuyekuqala-ke ukuthi lanxa kungathi ukuthi ungene wavaleleka emoteni kungenzakala ukuthi adlalisa into emazayo ephakathi kwemota kumba angene ngaphansi kwemota waningene ukuthi kuyigijima mhlawumbe sabe ukuthi uye emsebenzini nje sekune-emergency ukuthi ulimaza umntwana. So abantu esiningi ngakufalanga ukuthi bajayeze ukuthi badlalele emoteni. Kwakuqala lokho. Kwesibili, nxa ungafika ngekhaya kulabantwana abancane kuqakathekile futhi ukuthi-ke imota uyikhiye ukwenzela ukuthi abantwana bangabi lokuvuka kodwa-ke kungalamuntu omdala. Ngabantwana abancane phela into eziningi kibo into zokudlalisa badlalisa nje mahlayana bese kuthiwa lomonakalo. Ungajayeza abantwana ukuthi badlalele emoteni ngomunye emilanga ngasithini imoto ingalamoya amaviri wonke ngoba nabantwana babengazi lutho besibadlala. So kuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli ezimoteni.
Yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe, yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje, lokho esingathi ngama-safety precautions?
Imota kwesinye isikhathi ezifika kakhulu imoto ezenziwa esimanje lezi kazingenisi umoya owaneleyo ngamawindi ebhaliwe imota ibile ingafiki especially ngesikhathi sokutshisa lezi. So kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubone ukuthi imota uyithiyile ithiyekile akulamntwana ongadlalela kiyo. Kuyaxwayiswa futhi xa imota ilamawindshield especially uyashiya iwindi ekancani ukwenzela ukuthi-ke imota ibe ne-circulation yomoya. Okwesithathu ongakwenza yikuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakulamntwana eduzane ukhiye njalo imota ukusungena-ke endlini. Ngaso sonke isikhathi nxa ufika usendlini imota kayihlali khiye especially nxa unabantwana abancane.
UMnumzana Abednego Bebe ngumkhokheli wenhlanganiso yeMoto Industry Employers Association of Zimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu seziveze ukukhathazeka kulandela ukuxotshwa kwabantu emizini asebehlale kuyo okwesikhathi esedlula iminyaka engamathumi amabili 20. Abanye bengabantu asebeluphela abangasoze benelise ukwakha njalo laloba bengaphiwa ezinye indawo zokuhlala. Ezinye inhlanganiso ezigoqela e-Communities in Actions Platform zithi kulabantwana abanengi asebechiye isikolo kulandela ukuxotshwa kwemuli ezinengi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezomhlabathi uMnumzana Anxious Masuka ukhuphe umbiko ngolwesithathu esithi uhulumende kafuni ukuzwisa abantu ubuhlungu kodwa ufuna ukususa abantu abathatha umhlabathi okungekho emthethweni eselekelela ngokuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethiko zombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-NUST.
Uba usungu ukuthi abantu nje bahlala isikhathi endaweni bezenze ukuthi sebekhulile. Bathola ukuthi hayi sebushukumele ngokuqubo, sebezithola bengekho emthethweni. Mhlawumbe kuveza ukubana kumele uxwayisise, uxwayisise umthetho olawula ezomhlabathi esingathi ngama-laws of the land. Ngoba ye kukhona indawo esibona khona abanye babengama-barons kulabanye wakule esathi land corruption, ukuthi omunye umuntu wathi ngithi umhlabathi engenamvumo yakhona. Kuzamanye abangena okungena ngumo konke lokhu kuletha ukukhathazeka empilweni zabantu, kodwa kuyaveza ukubana mhlawumbe kusiya phambili xa umuntu ephiwa umhlabathi kumele alingisise, mhlawumbe azafake namagqwetha kuze axwayisise ukubana umhlabathi awutholayo ngosemthethweni, njalo nxa usemthethweni ungaphansi kwaluphi uhlangothi olulawula lowo mhlabathi. Ngobe sikubonayo lapho abantu abaningi sebefela ngiphi ebakhona phakathi kwabosabhuku nabantu belenza abantu sathi ngama-local authorities, mhlawumbe kwakungacaci khonaphana, mhlawumbe kukhona abantu abazange bakubhasuke kwezomthetho. Njengoba sibona abanye abaxhotshwayo basuka bahanjiswe umthetho wandawo, umthetho wandawo nawo kutsho okumele kwenzakayo. Mhlawumbe singakuthi kunanzelela ukuthi kumele abantu kathesi babe lokucwayisisa xa bephiwa kube bekutshela umhlabathi, babone ukubana indawo yakhona isemthethweni, baze bafake namagqwetha phakathi.
Abanye bathi lokhu kungaphathisa labo abadinga ukuthi babe bethenga umhlabathi kathesi, kodwa abakade besendaweni lezi okweminyaka bona babuzisisa ukuthi pho uhulumende yena ubemeleleni aze abathiye okwesikhathi esingaka. Abanye sebeze baluphala, abanye sebe yakhe imizi njalo bezasuswa okungela mali abazihlawulwayo.
Lokhu kuyahlukumeza kakhulu, ikakhulu sikhangela abaselele isikhathi esijele lomhlabathi. Xa sikhangela umuntu ohlale okweminyaka engamashumi amabili kusho kuyakukhathaze, ngoba umuntu uyala seke wavunyelwa sefake naye impilo yakhe ukuthi sikhonapho, suka kulethe ukukhathazeka ikakhulu empilweni zabantu. Sikhangela kakhulu asebekhulile asebathiye umthelezi bejele ukuthi hhayi bagcinakile njengoba sebenesikhathi esigele kulowo mhlabathi. Mhlawumbe okubalulekileyo ukubana labo bakhangeliswe bakithi, ngoba kuba lokuhlukumezeka ebantwini kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leNust esecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kweze Melika, uhulumende walelo lizwe usacwayisisa imbangela yemfa yomkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, umnumzana Alexei Navalny, owake wafakela ichefu ngomnyaka ka-2020 ofele ejele namuhla. UNavalny ubethwalise nzima umongameli Vladimir Putin wele Russia ngokuveza inkohlakalo ekhokhela ukutshengisela ongakaze kubonakale kwele Russia. Ubotshwe ngomnyaka ka-2021 wahlala ejele waze wabhubha izolo. Amazwe amaningi asola uPutin esithi nguye ombuleleyo. Umkakhe uthe umbone ngeviki edluleyo ejele eziphilele engaguli. Uhulumende weleMelika uthi uzaqala adingisise imbangela yemfa kaNavalny andubana ethule umbiko ophathelane lemfa yakhe. Ukuhlazela ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landele zombusazwe leMelika umnumzana Difa Dube.
Umnumzana uAlex Navalny lapho okwafika khona ekuthenini ukuthi bengathi abazwani kuhle kakhulu lo mnumzana uPutin, ukuthi kungenxa yokuthi wayekhanya emelana lokuthi ngabe kakhulu ngabe ukuthi uPutin uyachiya umbuso, njalo ngabe uPutin uyazama ukuthi azwisisane noma adlelane kuhle lamazwe angentshonalanga awe-West, okuyinto uPutin angafuni njalo kuyibona. So yiko kwenza ukuthi ekwene esembona njengesitha sakhe sokuqala iNM number 1 khona phana ngoba wayebona ukuthi ngumuntu osengasetshenziswa ngama West ephakathi ephakathi kwelizwe lakhe. So njengoba sisazi ukuthi uPutin ngalesi sikhathi kule high tension engakanani nxa sikhangela indaba ezombusazwe ikakhulukazi indaba zempi kakhulu phakathi kweUkraine phakathi kweUkraine esetshenziswa ngamazwe asentshonalanga bese kusithi nxa sesikhangela ukuthi yena uPutin uphathana kanjani nalawo mazwe. So okwakuvele kwakusobala ukuthi isiphetho sakhona kuzagcina kusiba njalo ngenxa yokuthi nxa sikhangela ayikho eyindlela ebekade isisele ukuthi bengamenzani ngoba lokhuyana ubesembona ukuthi uyisitha esingamqedelela esingasetshenziswa amawesi simqedelele nanoma yinini.
Namafitshane ungathini ngoPutin ikakhulu usikhangela kunalokhu okwenzakalayo? Ngumkhokheli onjani njengoba sibona lokuthi sengumuntu osebuse isikhathi eside?
UPutin uyilokhu esikubiza ngokuthi uyintando kayiphikiswa ngoba ungumuntu obona ingathi nguye yedwa olungeleyo ukuthi abuse ilizwe laseRussia noma nguye yedwa ozibona ukuthi engaqedisa izimiso lezi ezatshiywa ngabanye bakhe ikakhulukazi laba ababephathe ilizwe leRussia ngesikhathi seSoviet Union. So okuthi yena uzibona ukuthi nguye kuphela ongaqhubekela phambili ukuthi afeze izifiso zeRussia lezi abona ukuthi kufanele ukuthi zifezeke ngoba njengoba sazi ukuthi iRussia layo isalwela ukuthi ngabe iyabuyela iyeba laphana ku-super power okuyinto yena azibona ukuthi nguye yedwa ocapable of ukwenza khona lokho. Kukanti kodwa-ke amazwe kufanele zivumele ukuthi elizweni abantu nxa abantwana bezalwa noma abanye nxa bekhula bafanele baphiwe amathuba labo ukuthi babuse ilizwe ukwenzela ukuthi kube lenqubekela phambili elizweni.
Umnumzana Tifa Dube ngolandela ezombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNgilandi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Sanibona masangani basakazi abahle, basakazi beStudio 7. Nina enisakazela indaba lisemazweni akude, siyabonga manje. Bengicela ukubuza mani, yazi kula malanga asikho into engiyizwayo, angisezwa lutho. I'm out. Angathi singeza njani, ngingeza njani ukuthi nami ngithole ukuthi ngiyizwe ukuthi kwenzekani ezweni. Ngiyathanda ukwazi ngempela ngempela okukhulumayo. Ngikhole ukubonga kakhulu uma umyalezelo ungafika kinina labo basakazi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 umnqobile umfana wase-St Luke's. Intsha badala ayisukumi ilwele inkululeko, ayisukumi ilwele izwe. Kambe ma kuthi umuntu umdilizela umuzi uyosuka ayehlala kubloom ngoba ma umxotsha endani kufana ukuthi ubekwazi ukuthi uyahlala phana, umbeka laphana ngoba wena umxotsha. Hhayi, intsha ayiphakamisi ilwele ilizwe madoda. Kuze ilizwe sibanjwe izigebengu ngqinqo, izigebengu zikidnapi ilizwe mpela ukuthi asila chance. Siyintsha, asike siphakameleni phezulu.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi. Eyi, ngithanda ukukhuluma indaba yesigali esesenziwa iZANU-PF esixotsha abantu mani emhlabeni wabo, esixotsha izizalwana lapho ezizalwa khona. Sazi ukuthi abantu bayekuphi, so into esibayazi ukuthi kanti umhlabathi ngezanu kumbe ngwabantu. Kanti iZANU-PF kuvotelwa kwayo esikhundleni ivotelwe ukuthi ihlukumeze abantu kumbe ivotelwe ukuthi ilungise izinto ezifunwa ngabantu. Sifuna ukubakwazi khona loko kuma laki nkomo believe kabule na bo Joseph Chuma na labo Hamilton Spanda wabuye wazo spendula ake wasitele kuti party yabo lesi senzani manje sizenjani masintshontshela abanikazi umhlabathi wabo
njani waka Studio 7 njani khona ngapho eAmerica njani bonke basakazi liziphilele hayi thina siyaphila lapha eZimbabwe sibone nje ukusafa kuphela lapha eZimbabwe akulanto ehambayo lapha eZimbabwe into zonke ziyansalelana ngani zinkomo ezidonsa zichilile la hayi kunzima cela inews phela lingasilibali ngenews ngenews news asisezwa lapho ukuthi kuhamba njani cela indibala
kambutshanisa kwalwa lelizwe lokhu esikhangile sithule nje zwizwi umfana uyi-one akula muntu oncedisa kulo lelizwe laphana uyi-one lolo muntu lawudinga isupport impi uyilwa eyi-one intsha kanti icathe kuphi ayiphume lapho ecathe khona kuliwe lezi zigebengu zezanu lezi kuliwe lazo siphume elizwe uma nje sihlala emazweni angaphandle sesule kuhlala amafemily ethu asi-enjoyanga impilo yamafemily ethu sibalekele bona izanu izigebengu lezi zidila mkhuba ziyajekha ilizwe azithwele nzima ezimbabwe somele sithatha amafemily ethu sile sibaleke siyehlala khona lalokulapho esihlala khona la makhaza ngapha phesi yabantu anzima ngenxa yamgulugudu yezanu nje
sibuyele Studio 7 siyabonga sicela ukuthi Studio 7 lisibiselele i-news zaseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlathi sikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono embono ngani maybe ngasisiza sonke singamaZimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukwenzela ukuthi sisize imibono yethu sonke siyabonga
Salubonani Studio 7 ninjani ngiyemphawula nami la endabeni yamapulazi kahle amapulazi sesiseqinisweni ipulazi indawo yebhizinesi asindawo yokuthi umuntu uzofanele ayakhe ahlale khona indawo yokulima pulazi ngumuntu ofuyayo uhlale epulazini uyalima kakhulu kwaseplazini so igovernment mayathatha ixosha abantu abamhlophe swabi ithatha abantu ababewafaka epulazini uzoyenzani umuntu omnyama uzolimaintaina ngani ipulazi izona ingenamali uzolimaintaina ani plus useless nje yonke le nto ayenza
Studio 7 linjani ana namvumelana lo budodo othanda abahlangane lezana izana libulele lizwe kodwa babhizo uthi izana ku right izana iphethe kahle abantu mara abhere kumuntu ezinganani ngonto izana ayisho ukuphatha ukuthi abantu bangahlangane bethanathi esedilivile abantu ngesikhathi esinzima kunethi izulu kanje balimile ikudla kwabo sokudayiswa ngeso sokuthiwa kuthiwa kuthiwa kunjalo ayisho bedayisa inkomo ngama-$70 kwakwavela ngakhonoko ikuthi abantu kabafundi bangavela baphiwa ama-KFC sebegishwa kuthiwa hayi izana nisamse time yoma KFC la sizibajikela manje
Studio 7 awu ekseni sibingele bantu bakithi vusana makhanda ngagijima litizano ye ini namhlanje lijikela like yaza amahe wa wrong esisini nasi MRP eye mandebele wonke jikele from Midlands ube navoteli MRP ubeza ngena yini ezondilizela izilo kuze izindawo ube ngeke so sukela namhlanje zazi ukuthi ungumthwakazi melwe zokwakini ungenza njani into zawo umakhelwane wena nawo lo muzi wakho ungafuza njani owabo omunye loyihlo lonyoko fuza unyoko loyihlo
sibuyele Studio 7 siyabonga sicela ukuthi Studio 7 lisibiselele i-news zaseni uma kunzima ukuthi lizibisele lithi isikhathi kancane lapho ukwenzela ukuthi kulezo zantambama libe lesinye isikhashanyana elingasinika sona isikhathi odlathi sikwazi ukuhlaziya ngoba baningi abantu abanembono embono ngani maybe ngasisiza sonke singamaZimbabwe so sicela ukuthi lisengezelele isikhathi laphana ukwenzela sizimbono wethu sonke siyabonga
labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo kaMasigandi uEffort LB Chuma odume ngegama lakhe lomculi elithi Inxeleli kaSelo nangu exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda
Yeah. Ndebele ngaselo kwafika eZimbabwe siyazama ukuphilisa umculo wakhe kwele Mzansi Afrika. Inzalo yeTshoroto le.
Ngizalwa kwaMalini. Ngizalwa emndenini wako Paulo. Unangxenye njalo ngabuselo khona. Igama lami leqembu unxele likaselo iNjebomvu. Kula ngaqala ngeminyaka yo 2017.
Efoti uyasela mkulu wakhe njalo sela madlalathi ambalwa
ushune ngodlalayo ngobiza ngesinqele obhala ingoma eqenjini nomuqobo lwami ama CD lengesine ama album mabili ama EP
Imbele likaselo lisebenze labanye abaculi abathize kumculo wakhe.
Nosibani umfoka Dube, siyabonga umfoka Fakude, Shunikazi, uShuni yengwayo, umntakankongo bese, nomshikashika umfoka Mabaso. Bangigqugquzele ukuze ngicule idlamuva umfoka Mabhuladi umfoka Ngwenya ezalwa kwelakithi enyamendlela eqhona.
Umculo wakhe uyatholakala ebulenjini be-internet.
Ngiyatholakala msakazi wami kuma-social media, ku-YouTube inxele likaselo iNjebomvu, ku-Facebook page inxele likaselo iNjebomvu, ku-TikTok WhatsApp 073565459. Ngizokwazi ukuxhumanisa nomuntu oseduze sokuya ukuthi wena ufuna ukuphi iCD.
Umculo kaMasikandi uthandwa ngabantu abaningi eMzansi, inxele likaselo seliphakathi yilo ke besikwethela lokuthelo woza woza Friday. Libe nempela zona emnandi igama lamoyenzi weJesus ba.
Sibonge uEzra Chisa Spanda osiphe uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa iLive Talk elandelayo namhlanje sikhangela isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi ngamandla sidala ukukhuphuka kwentengo yempahla nsuku zonke. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi okwenziwe ngumsekeli kamongameli ukusola uhlelo lwemunumunu scholarship kuphambana lesisekelo sombuso welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.